Amasiho awethu
ashonaphi
ona amasiho
owe ukhona izolo akuse.
Namhla siyaqhubeka ngodaba lokugcotshwa kwenkosi. Nginenhlanhla ngokuthi ngilomnumzana Peter Zudekalanga eKhumalo odabuka esikhosini njalo lobaba uGreta Sibanda yena uthi ke kagcotshwe uRaphael Stanley Khumalo. Sibanda, kunjani baba?
Ngiyaphila, linjani baba?
Hayi, siphile kakhulu. Linjani lani Khumalo?
Hayi, siphile. Dube, kunjani wena?
Hayi, ngiphile kahle. Baba Sibanda, sizokuthiwa uyagcotshwa sibili uKhumalo ngompandula.
Siyaqhubeka sigcoba inkosi yakwaMthwakazi hathi eyamantungwa. Kodwa yakwaMthwakazi mhlaka 12 September sizabe sibuthene. UMthwakazi wonke, uZulu wonke uzabe buthene khonapha koBulawayo nje uzaziswa lapha ozabe buthene khona. Siyaqhubeka phambili kungelanda lokho okukhulunywayo baba, ngoba lokho esikwenzayo kwakwaMthwakazi hhathi yekwamakhumalo.
Baba Khumalo, nantu udaba khonapha ukuthi bayaqhubeka sibilo ngodaba lolo, wena ukubona njani?
Angithi project ngeyabo, nxa beqhubeka ngayo bafanele bazise abantu ukuthi kati yiproject abasponswa ngubani, njalo basebenza labaphi abamasiko, kumbe nxa kuyukuthi bayakwenza kuyevele kuyibo abakuqalisileyo. Kufanana lokuthi sifice umuntu ekurace that sesistart on your mark singakwazi ukuthi i-winning point yakhe kuyini. Siyabuyela nini kuproject yethu thina ekuyenzayo? Thina sisebenza labadala, sisebenza labantu, into lekayiqalisanga thina 2-3-4 months kumbe iminyaka engu-2 edlulileyo. Kusukele kudala ilokhu ibunjwa, njalo ibunjwa emthethweni wesintu samaNdebele. Hatshi ukuvuka umuntu esesithi hayi yini yini engiyinkosi ngakho ngilandelani. Thina ngokwethu asazise ukubone ngaleyo ndlela, kodwa bona ngokwabo bakubona kuhamba ngaleyo ndlela, abaqhubeke ngeproject yabo bazise kodwa abantu ukuthi basekelwe ngubani.
Ye baba Sibanda, lisekelwe mbani?
Hayi, thina baba sisekelwe uZulu wonke okukhanyayo la kumhlaba wonke, njengoba nibonile lawe namhla ka-8 July ukuthi abantu kade bekhona, abantu babathekela linto uMthwakazi niyothekela-ke linto. Akekho omunye umuntu ovela ngaphandle kwaMthwakazi.
Uyatsho lapha-ke Khumalo uthi uMthwakazi uyasekela.
Esingakufuniyo yikuthi kukhanye singani sivusa okwethu ngokucindezela project yabo. Okwethu sikuvusa kungahambelani lalokhu bona abanjani abakwenzayo. Okwethu abantu bayakwazi ukuthi kugxile esintwini sabo. Kanti kungani amabhasi athatha abantu lapha village ayele ukuthatha abantu khona nxa esiya kuba-political rally? Yikho abantu babe baningi. Abantu ababizelwa ku-political rally nxa kusenziwa umcimbi wokukhumbula ngokwenkosi, ngokuvuselelwa okwenkosi. Abantu bayazenelisela ukusuka lapho abasuka khona bayefika entweni yabo yesintu. Njalo thina esikuvusayo akuphakanyiswa flag, akula mkosi eseke yaphakamisa iflag. Njalo thina esikuvusayo akukhulumi ngokuthi iboundary yethu iphelela laphana geographically ngesikhiwa. Okwethu lapho okuphelela khona umbuso wenkosi kulapha okulabantu abakhonza khona inkosi. Nxa umuntu engaba seMtare ekhonza leyo nkosi, ubukhosi bakhe buphelela khonapho. Esikwaziyo ukuthi lokhu okukhuluma ngokudweba kwama-boundary ngokwama-political activists esingaphikisani lakho, ngoba ngasikwazi ukuthi usukela ngaphi njalo kuyaphelela
ngaphi.
Kodwa thina kasikhulumi ngalokho, sikhuluma ngokuvuswa kobukhosi bekuba le nkosi yamaNdebele kusukela lapho kwaphelela khona.
Ye, vala ngamafutshane-ke baba Sibanda.
Ngiyajabula ukuthi ubaba uKhumalo uyatsho ukuthi vele lokhu thina esikwenzayo kona kayisikho abakwenzayo. Thina esikwenzayo kuvuselela umbuso wakithi owawukhona kusukela ngo-9 kuze kuyefika u-1893. Umbuso wakithi buvele ulama-boundary. Kodwa ngiyathokoza kakhulu ukuthi ubaba uKhumalo sekubuyele kwaba ovala kuZulu wonke ukuthi hhayi, bona kabadingi ukuthi amaNdebele akhululeke, bona badinga kuphela ukuthi khona balandele imigubho bayegida ezindlini zabo kumbe amantshomane kumbe yini. Inkosi yabo ibakhangelele konke khonokho. Thina kasikho lapho, thina siphakathi kobukhosi lo mbuso, yikho lapho esikhona.
Kuyi baba baKhumalo, hayi ngamafutshane kakhulu sibili, 10 seconds baba.
Thina ukugcotshwa kwenkosi ezagcotshwa ngokwesintu ayisozigcotshwe zinyanga ngoba esikwaziyo njalo esikunanzelele ukuthi abantu benyanga yibo abazinyanga yibo abagijima ngalo umsebenzi kaBaba uSifanda akhuluma ngawo.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge umnumzana Peter Zwide kaLanga Khumalo ozalwa esikhosini lo mnumzana Greta Sibanda osekela ke uRaphael Stanley Khumalo ukuthi abe inkosi yamaNdebele. Olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilani.
Wema sibe munye dina sibe moya munye sifutele linguma sendulu amasiko awethu ihashonaphi amasiko ube ukhona izolo awuse ziwo.